Ukhetho lwabantu abazamela ibandla lethu le-ZANU-PF kukhansili luhambe kuhle kakhulu ngapha koBulawayo. Asizange sibone umsindo okhona, abantu bakwenze ngokuthula kwakhethwana. Kodwa ke mina ngizakhuluma ngithi ngilokudala ngoba abantu bakithi abasukumi, bayahlala phansi bathule. Nxa sokuphuma okuphumayo sebeqala ukungunguna ke khonapho, kodwa basukumanga abantu ukuthi labo baziveze ukubana bakhethwe. Kwagcina ke sokusukume bona laba abasukumileyo, kodwa hhayi uhambe kuhle sibile. Azange sibone okubi, asibonanga msindo, abantu bebevezwanana sibile.
Nxa ukhangele ukhetho lwama-primaries kumabandla wonke nje, lungani esikhathini esiningi aluhambi kahle, luyaxabanisa abantu. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kukhethwe umuntu oyabe efunakala ebandleni esigabeni esithize kungela kuxabana?
Well, iproblem ukuthi abantu bayaxabana nxa kulo khetho olunje, so iyatholakala endaweni eziningi sibili, njalo emaphathini amaningi. Kodwa thina njengephathi ebusa iZANU-PF sihlala sitshela abantu into eyodwa ukubana hhayi ayisiki ukuthi kona lo khetho lolwalusomele luxabanise, hhayi, kodwa siyibiza thina sithi i-selection process, ukuthi phakathi kwabantwana bonke abeZANU-PF asingeke sonke sasukuma sithi sifuna uba ngokhansela kumbe uba ngo-MP. Ngakho-ke sifuna ukukhetha umntwana oyedwa onguyo ozaba nelungelo lokuthi hambe eyosimela, whether kusekhansilini kumbe kusedaleni lephalamende. So nxa sikubamba njalo, sesikubamba ngendlela yokuthi kona noma ukhetho luphela akungabi lo muntu osecelebrata widely as if usethetha inkezo enye emangalisayo, hatshi, ngoba akulo oluzileyo akulo owileyo yedwa. Into ekhona ukuthi sikhethe umntwana phakathi kwabantwana bonke ozasimela kuphela laphana. Ngakho-ke nxa siqeda laphana ukhetho olunjalo, siyabakhuthaza abantu abasebenze ndawonye, abantu bona labo akade bevele bemile ekukhethweni khonaphana, basebenze bendawonye, bebambanise abantu ababalandelayo ade bavotela, kuhambe kuyiwe phambili.